sivika ukuthi umnumzana Moyo usesukile ukuba lilunga le Movement for Democratic Change. Ukuthi siya ngaphi usaza, hayi sizalitshela ngokuya kwesikhathi. Kodwa okumele ube kwazi ukuthi hayi asiyi kuZANU-PF, asiyi ku-NPM, asiyi kuOmJuru. Kodwa uMoyo uzabe lokhu ephatheka kwezombangazwe, ikakhulu ekhangele isigaba sakithi saseMandebeleni.
Ye, kulabantu abazakhuluma bathi nxa sokunje ungabona indoda sibaleka iyabe sitshaya lovalo sisesaba njalo sinqikaza wena ubona ngani abantu abasoze betsho njalo nxa sokukhangele kona?
Hayi, ukwesaba asingeke sikubale ngoba ungabona uMoyo ugcine ukuphatheka inhlelo ze-MDC kuze kubuye labo ababizwa kuthiwa ngama-Vanguard iziqiwi ezasuka zivela eHarare zizotshaya inkokheli ngapha kobulawayo. So sukela mhla ka-28 July 2017 uLovemore Moyo ubengasaphatheki kundaba ezikhangelane ne-MDC ngoba ubengasakuboni isisusa sokuthi angabe senzani lapho kulokundlakundlaku ukukhiwa okunjalo. Kodwa hhayi okwesaba asesabi, naye akesabi ngoba uzabe lokhu ephatheka enhlelweni zombangazo encedisa isitshaba sasezansi yeZimbabwe.
Singathi-ke sizwa abanye besithi uya kubandla likaMjuru, kambe asiyoqiniso khonokho?
Hhayi, lawo ngamanga aluhlaza tshoko. Asikaze naye kakazi akhulume naye uMjuru ngaphandle kokuthi nxa wamgcina isikhathi yena esazongispika wedalela ephalamende.
Nxa sesigangela futhi bakhona abanye abathi ngokuya kokuthi uyenzani uMoyo ukhanya ngazani-ke khonokho-ke ukuphatheka kwakhe kwezombusazwe ngabe sekuphelile?
Hhayi, akuphelanga. Ukuphatheka kwezombangazwe lo mbusazwe akutsho ukuthi umele uhlale usemabandleni lawo abizwa kuthiwa ngama-National League Parties. Kumbe khona esizakwenza okuzancedisa ilizwe leZimbabwe, sizaqhubeka sikuzimpolitiki. Kodwa hhayi, singaphandle kwezanu-PF, singaphandle kwe-MDC, singaphandle kwe-NPP, singaphandle kwamanye nje wonke lawa amabandla akhona.
Ye, sizwe abanye njalo bebhala lapha-ke ebulenjini bokuzilibazisa kuFacebook besithi babona ngazani uMoyo uya kuZanu ngoba wathatha umuntu ongazani ulobudlelwano labantu abakuZANU-PF. Kambe ungathini ngakhonokho?
Lokho ngiza kubeka ngesikhiwa mfowethu. We are not going to dignify that nonsense with a response.
Ye, kuphindela ngesintu khonapho-ke.
Lokho mfowethu kungamanga aluhlaza akudingi ukuthi sikunike isisinde ngokuphendula. Kambe bangaki abalezihlobo ezikuzanu, bangaki abalabantwana bakuzanu? Ipolitiki ifana lebhora, uyakhetha i-team ofuna ukuyisekela. Ukuthi ngoba umntwana akudlalela i-Dynamos uzamele wena uyisapoti, wena uvele ufuna ukukhetha i-Highlanders, akukho lokhu ngamanga lawo mfowethu.